Well, we are wanna nga ekhaya sokuthwa ku lesintu kutshiswe usiba lwethendele. Uyawubona abantu umne wabo lomfo wabo unina lomntanakhe ubaba lomntanakhe bexabana. So yikho sesikubona ke lapha eZimbabwe ukuthi khathesi ke ngenxa yokuthi kulama faction etika Mnangagwa leka G40. Ngombono wami mbonani uThomana ngoka Mnangagwa. Mhlawumbe abantu ababuya le story salesi esiyiswa sibotshelweyo abantu ukuthi abafunga ubhobhi kushungu ngabe G40. So ngenxa yokuthi yena ungoka Mnangagwa labana ngabe G40 wasekhipha kabantu labana kwasekuyikuthi ke sedala icala mbonani kwakubotshele koko. Angilama facts angikhona ngenxa yokuthi bengekho ekoti yakhona, kodwa kusobala ukuthi ukubotshwa kukaThomana ubotshelwe ukulwisana okwenzakala kuZANU-PF. Yithi iqiniso lelo.
Kanti lona ibandla leli likhulunywayo ukuthi ngelamadoda ona la ukuthi wayefuna ukubhomba iplazi, libandla laziwa yini kumbe kungakuhamba njani?
Okwenzakala ukuthi amabandla vele eZimbabwe lapha ayaqaliswa, kodwa engamabandla aphokuqaliselwa ukuthi ngoba amabandla kufanele aqaliswe. Amanye aqaliswa yibo abanikazi besenzele ukuthi bese bethola ke phela lokho abangakusebenzisa ukuthi benze imisebenzi emibi enjengayo naleyo. So ke ungafica ukuthi lona leli bandla ngumuntu omunye ofakiweyo ukuthi enze omunye umsebenzi, njalo esenza lowo msebenzi ke sesuke wasuka wahamba kakhulu wathinta lapho kungathintwa khona. Ngoba phela ungakhohlwa ukuthi igushungu esikhuluma ngayo yi-property kumbe i-business kamgabelo omkakhe. So uyabe usuthinte okungathintwa khona la. Nxa kungamanga kafanele ukuthi kube le-investigation ezazichaze ikhiphe ukuthi hayi lawa ngamanga lo oselokuziwa abeseyekela. But wena ungazi ukuthi kungakadingisiswa kwenziwa i-investigation ubusungenela ungane uyakhipha, uyabe usudala icala kwampana, ngoba siyazi ukuthi ubaba lo uvele ubusa ngobunke, ubusa ngesando ngezinye indlela, kavumi ukuthi kwenzakale enye into ecatshangwa ngabanye abantu ngaphandle kocatshangwa nguye.